Siyabonga Jonga Lo Chris. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlaka 29 ngozibandlela 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile Nkomo.
La sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
We will have to send you to Europe because they are not doing anything about women.
Abamazwe ase Europe akulalutho abalwenzayo ngodaba lwabesifazane.
To say, well, why is that you don't have enough women in your parliament?
Indaba bengelabo abesifazane abaningi emaparlamente abo.
Umongameli Robert Mugabe usola amazwe angentshonalanga esithi kawaqakethekisi udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana.
Umkhokheli we-MDC T umnumzana Morgan Tsvangirai namhla wethekelele emzini we-Epworth duzane leHarare ukuyazibonela ngawakhe inhlupho uZulu wakuleyo ndawo abhekane lazo.
Izakhamizi zeGweru ezedlula amakhulu amane zitshengisele lamuhla emigwaqweni zisola ukwenza kukamanisipala walelo dolobho okuveza ukunganaki inhlupho ezibhekane labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Mugabe namhla usole amazwe angentshonalanga esithi kawaluqakathekisi udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. Umgabe wethule amazwi la ekwele Ethiopia emhlanganweni we-African Union ngemva kokuba ebuzwe intathelisindaba ye-Studio 7 uSandra Nyaira ukuthi kuyini aza kwenza ekuthuthukiseni abesifazana nxa esengumgcini sihlalo we-AU. Abakhokheli bomanyano lo bazahlangana kusasa langomgqibelo behluza indaba ezitshiyeneyo ezithinta izwekazi le-Afrika ezigoqela umkhuhlane we-Ebola kanye lomvukela wabahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria. Ekupheleni komhlangano lo ngomgqibelo uMugabe uzaphiwa isihlalo sokukhokhela i-AU okomnyaka. Indikimba yalomhlangano ngeyokuqakathekiswa kwabesifazana. Umongameli Mugabe uthe lanxa abakhokheli be-Afrika bezimisele ukuthuthukisa abesifazana kunhlangothi zonke zempilo, kunengi okusuke kuvimbele imizamo. Kodwa uthe lanxa kunjalo amazwe e-Afrika enza ngcono kakhulu kulamazwe angentshonalanga, wona athi alamalunga edale lephalamende amalutshana kakhulu awesifazana nxa kuqathaniswa lamazwe e-Afrika. Asizweni amazwi kaMugabe ekhuluma lo Sandra Nyaira.
We will have to send you to Europe because they are not doing anything about women.
Abamazwe ase Europe akulalutho abalwenzayo ngodaba lwabesifazane.
To say, well, why is that you don't have enough women in your parliament?
Indaba bengelabo abesifazane abaningi emaparlamente abo. Baqala indaba zombusazwe kudala kodwa lokhu besilela kudaba lokuthuthukisa omama. Bengabositshela ngodaba lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane. Abasitshiye sikhulumisane sodwa ngalolu daba.
Umongameli Mugabe ubexoxa lapho ecingweni le-Studio 7 ese-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kunjalo nje sixhume olwela ilungelo labesifazana njalo engumlobi unkosikazi Jana Ncube Musimwa ese-Ethiopia sambuza ukuthi ubona amazwe e-Afrika ethatha amanyathelo aqinileyo na ukuphakamisa omama njengokukhuthaza kwe-African Union.
I-African Union Summit ehlangana khathesi e-Ethiopia iqakathekile sibili ngoba kulumnyaka bazimisele ukuthi bazabe bekhuluma ngokuthi omama impilo yabo mama ime kanjani, ukuthi ama issues e women's empowerment ame kanjani, lokuthi i development yabo mama le development ebamba omama ime kanjani.
Yona intuthuko yabo mama ezwekazi le Africa ungathi iminjani, bayaqhakathekiswa na kunhlelo zentuthuko?
Omama sibili ungakhangela i-Africa yonke jikelele, sikhanya singazathi sisakhatshana ngenxa yezinto eziningi eziphatha impilo yabo mama, ukuthi amalungelo abo zamangaka kahle. Ungakhangela amazwi amaningi uyabona ukuthi omama lokhu besehluleka khona ukuthi bathole nje ithuba lokuthi bethole ithuba lokuyafunda, ithuba lokuthi bathole imisebenzi, ithuba lokuthi baqalise amabhizinisi, ithuba lokuthi bapromothwe ukuthi labo bakwanise ukuthi babe ngabantu abazimeleleyo bodwa, bebe lama land rights, izinto ezinjalo. So umnyaka lowu uza sipha ithuba lokuthi sikhangele zonke izinto lezi eziphatha bomama kwi-Africa yonke laseZimbabwe specifically.
Kuyini okumqoka ofuna kulungisiswe i-African Union ukuze baphakame abantu abangomama kuzo zonke inxa zempilo?
I-African Union ngo-2003 yahlangana yakhangela impilo zabomama e-Africa. Bahlangana o-president bethu lama-prime minister ethu ba-adopta imithetho abazipha yona ukuthi thina e-Africa sizafaka imithetho enje emazweni ethu azabe esipha omama amalunga, azapha omama amathuba. Imithetho le iyabhalwa kudokument okuthiwa yi-Protocol of African Women's Rights, ya-adoptwa ngo-2003. Ungayikhangela ukuthi ikhangela izinto ezinjani, uyabona ukuthi iyakhava impilo kamama jikelele. Akula lutho olungabanjwanga khonapho, kusuka ezindabeni zemithado, kusuka ezindabeni ezokuthi khona ama-sexual reproductive health and rights abo, ukuthi ukuphumelela kwabo, i-women's empowerment, ikhava yonke indaba ekhangelene lomuntu ongumama. Umthetho lowo US ufuna ukuthi sikhangele ukuthi amazwe ethu kulumnyaka sebefike ngapi, ukuthi omama ukuthi omama bayakwanisa yini ukubenefita from ama-provisions afakwa ku-protocol leyo.
Unkosikazi Jana Ncube Musimwa ulwela amalungelo abesifazane njalo ungomlobi, sixoxelaye ese-Addis Ababa kwele Ethiopia.
Umkhokheli welinye lamacele e-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla wethekelele elokitshini le-Epworth duzane leHarare ukuze ayezibonela ngokwakhe inhlupho uzulu walendawo abhekane lazo kanye lokuba lubhahe okunganani udubo lobuyanga. Abantu be-Epworth iningi labo kungabasekeli bebandla lakhe abasemkhokhweni ebalisa i-Pentagon Solani kanye le-Overspiel abaxotshwayo ibhodi yalindawo bemba phansi bethi abayi kusuka lapho abahlezi khona. Intathe ezindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo ngabantu abahlala endaweni ebizwa ukuthi i-Pentagon Stoop etholakala e-Epworth ngesikhathi umkhokeli welinye lamacele MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai efika lamhlemini uhambo lwakhe lokuyabona indlela uzulu wakule ndawo aphila ngayo. UTsvangirai utshengise ukukhathazeka wathi ukwakhiwa kwemikhukhu abahlala kiyo kuyisibonelo sokuba abantu badinga indawo zokuhlala, ngakho uhulumende kumele akulungisise lokho abatholise indawo yokuzakhela imizi engcono.
What has happened and what has been confirmed is that people taking the law into their own hands to settle themselves.
Osokusenzakala yikuba abantu sebezithatha umthetho bewenze owabo, sebezitholisa indawo zokuhlala. Lokhu kuyisibonelo sokuba lukhulu okunganani lolu daba lokusilela kwendawo zokuhlala. Okungenziwa nguhulumende yikutholisa uzulu indawo zokuhlala.
UMnumzana Bednico Bebe obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT ugcizelele amazwi womkhokheli wakhe wokuthi baye kulolu hambo e-Epworth ukuyazibonela ngokwabo ukuba bunzima bani uzulu wakule ndawo ahlangana labo.
Siyakwazi sesikuzwile ukuhawula kwabantu be-Epworth ngoba bahlala ezindlini ezilama toilet afana lama toilet ekhaya kodwa bona abantu abahlala edrobheni. Sizwile njalo ukuthi abantu beEpworth ngabantu abangalamsebenzi ngoba imisebenzi kayitholakali. Sibonile njalo ukuthi abantu beEpworth ngabantu abahlala endaweni engahlambulukanga engahlanzekanga ngoba uhulumende ungani ngabantu angabananziyo.
Uthi njalo bebe sebekuzwile ukuhlukuluzwa kwabantu beEpworth abatshele inkokheli ebezikulolu hambo lukaTsvangirai ukuba babandlululwa kokuphela amalunga ebandla leZANU-PF ebadlisa imbuya ngoluthi isikhathi sonke. Lezi zakhamizi zitshele umkhokheli wazo ukuba zifuna uhulumende weZANU-PF abatholise indawo ezidingakalayo ukuba bahlale okusemthethweni, hathi kube lokhu ebebhidlizelwa imizi yabo kokuphela kanye lokuhlukuluzwa ngabebandla. Unkosazana Lethwini Ncube ungomunye wezakhamizi esezile minyaka emine ehlala lapha ePentagon. Ubhidlizelwe umuzi abehlala kiwo yena labanye bakhe kuthiwa bakhele endaweni engavunyelwayo, batshaywa belala phandle ngokwesaba lanxa yethi sekunganeno selokhu lwabuyiselwa edale udaba lwabo.
Indaba yayisepholisi iphelile indaba ecourt ukuthi sizabuya lizosibulalela izindlu zethu singakenzi singakasitsheli ukuthi uhamba njani. Indaba ingakaphele ecourt abe-PC lawa wabethatha ubabulane imbambo wathi asiusebenzi lokukwamaphepha lokungokwamanga. Babuya sebethole izigodo amapholi bapheka 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 baze bafika le. Bathe sebeqeda ukupheka ngala bantu bathi ah singapheka njani okula bantu khona namhla ayo mhla that is aliyekele kathi sinamhla sifunaukukutshengisa. Babe besithi sicela ukuthi lihlale khona ngapha lingabuyi ngapha. Abantu bathi hayi isizathu kufuna ukukhuluma lani futhi lipheke kula bantu sifuna amapholisa. Ngaba amapholisa abuya ayezihlupha sasithithi sasikhuluma labo sisane abantu bangona babe sinimanya namhla sizalilungisa.
Umkhokheli we-MDCT ukhulumisane lozulu we-Epworth eqala ngasePentagon Stoop lapho akhulume phezu kokusilelayo okubalisa amanzi ahlanzekileyo. Usuke lapho walubhekisa emkambo yesolani wagqiba uhambo lwakhe ngokuya eklinika ye-Overspill lapho inkokheli zakulesi sibhedlela zingafuna ukukhulumisana laye ngoba zisesaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalimi ezabelweni zeMandebeleni bathi sebesisabela ukuthi bengalahlekelwa izilimo zabo kulandela ukuchisa osokube khona. Abezomkati besithi kuzaqhubeka emangweni lo emaswingo la kwezinye indawo zeManicaland kanye leMidlands. Kufika uNotando Spanda.
Indawo eziningi ezigabeni zeMandebeleni kanye leMaswingo azikani izulu elizwayo selokhu kwaqala umnyaka. Izilimo eziningi sezivuna ikakhulu umumbu obusuchakaza okuyikho udinga amanzi amaningi. Ababona ezomkhathi i-Meteorological Department bathi kukhangelelwe ukuthi izulu line endaweni eziningi zelizwe kuyona le iviki ngaphandle kwezigaba zeMatabeleland South leMaswingo lapho ilanga liyaqhubeka likhipha inhlanzi emanzini. Bayaqhubeka bethi eminyakeni eminingi bavame ukunisa amayezu ezulu i-cloud seeding ngalesi sikhathi kodwa lonyaka ayikho imali yokwenza lomsebenzi. Unkosikazi Bongiwe Mlalazi olime emangweni weinsiza eMatabeleland South uthi izilimo eziningi sezidanile emasimini ngokusilela kwezulu. Uthi lanxa kuyake kuchise lamayezi athwale konke lokhu kusuka kuphelele emoyeni kungela zulu elinileyo. Wengeze esithi bakhangelele ukuthi izulu line kumalanga onale azayo ngoba lingenzanga njalo izilimo eziningi ziyabe zingaseyikukhahlela ngendlela.
Emasimini sokumhlophe kuyesabeka yonke into nje sibunile sesikhalela nje ukuthi ngasiyathola nje izulu elizayenza ukuthi izifuyo lazo zingafi zithola amanzi okunatha ngoba lasemfuleni lapha sokuchile akuselanto ekukhona. Izulu lokhu salicina mhla ka 1 kuzibandlela kona lomnyaka uqalisa. Namhla sikuzwa umhla ka 29 silokhu singakatholi izulu.
Umlimisi weinsiza umnumzana Hebron Ncube uthi bahlezi bekhuthaza abalimi kulumhlubulo welizwe ukuthi basebenzise indlela ezintsha zokulima ezilondoloza amanzi njengoba izulu lisilela minyaka yonke. uthi sebefundise abanye abalimi ngendlela lezi ezintsha zokulima eze conservation farming osokule minyaka emibili bezifundisa ukuze izakhamizi zibone umahluko obakhona nxa kulondolozwa amanzi.
Conservation farming iqhakathekile ngoba ibuzama ukulondoloza ubumanzi njengoba izulu esilalo lililutshwana. Ngakho umzamo okhona ukuthi singenza njani ukuthi kube izulu lelilutshwana ukhanye siba lamanzi angcono kulalo. So yikho ukuqhakathela conservation farming.
Uncube uthi baphatheke kumsebenzi wokufundisa abalimi indlela entsha yokulima bekhangelele ukuthi kube yiyo ecina isetshenziswa kundawo zonke ezisilela izulu ukuze kuqedwe udaba lwendlala. Uthi kuqakathekile ukuthi umhlabathi lawo ulondolozwe ngoba nxa uvele ulinywa minyaka yonke uyawuphela ukudla okuyikho okudingwa izilimo.
Lakho okunye kuqakathekile ukuthi umhlabathi ungabulokhu linywa uphendulwa ukuphela ngoba lakho lokhu kuyawubulala umhlabathi. Ngakho kukhona ukuthi khonapho kuzaba khona lesilimo lungisa khonapho. Ehe, ubususithi lenye indawo yekele ukuthi uyilimo iphendule.
Ingcithi kwezokulima zithi izilimo zilakho ukuqeda amaviki amathathu zingatholanga amanzi lapho zisezincane kodwa lapho sezichakaza ziyabe sezidinga amanzi amaningi. Uhlangothi lwe-meteorological department lwabelwa inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola i-$400,000 ukuphatha inhlelo zalonyaka kodwa imbiko ithi ugatsha lwezimali alukayikhuphile imali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kustudio 7 Live Talk asihluzeni bomama lamuhla sikhangela okwenzakala emhlanganweni we-African Union oqhutshelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Alexis Tsipras usefungiswe ukuqala umsebenzi wokuba inhloko kahulumende wakwele Greece. Kulokukhona na ukukholo kwenkokheli yamazwe aseEurope engathakazeleli izibopho zakhe eziqondane lezenotho. UTsipras uthatha lesi sikhundla ngemva kokunqoba kukhetho oluqhutshwe kulelo lizwe ngesonto.
Isigodlo sezomvikela eMelika esePentagon sibika ukuthi ibutho labesiKurdish kwele Syria selenelisile ukulwisana labahlamuki lathatha isilinganiso sokungamachumi athoba munemunye ekhulwini 90% edolobheni leKobani. IPentagon eyiyo ekhokhela umanyano webutho eliphathisa kwele Syria itshayele ihlombe ibutho lomanyano ngokuvimba imisebenzi abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo.
Ukuziphetha eza kwamanye amazwe, umkhokheli weqembu le-Lord's Resistance Army uDominic Ongwen umiswe phambi komthethwandaba wamazwe omhlaba oweHague okwakuqala lamhlanje.
Umsakazo weZimbabwe Broadcasting usoqinisa umkhankaso wokubhadalisa uZulu amalayisensi emisakazo wayo kuyindlela yokubuthelela imali yokuthuthukisa imisakazo isuka kuhlobo lwe-analog isiya kuhlobo lwalezi nsuku lokusakaza i-digital. Iziphathamandla zengatsha zikahulumente ezitshiyeneyo ezibalisa izimba lamapholisa ziphakathi kokudinga abangela malayisensi abagoqela abatshayela izimota. EleZimbabwe yilo lodwa ilizwe elingakaguquli indlela yokusakaza le lona ilanga elafakwa inhlanganiso ye-International Communications Union elokuthi kwenziwe lokhu elenyanga kaNhlangula selizafika. EleZimbabwe lifuna imali engafika izigidi ezingamachumi amathathu $29.5 million ukwenza uhlelo lokuguqula imisakazo lolu. Owake waba ngumsakazi olodumo umnumzana Ezra Chisa Sibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ukungaguquli indlela yokusakaza lokhu kubangela ukuthi uZulu angavuki lokulalela imisakazo elohlonzi.
I-digitalization ikhulunywa ngale nto okuthi kuthiwa izinto kumele zisukele ukuthiwa ku-analog zibuye ku-digitalization, ikakhulu kuloko okusakazwayo kungaba kuma-radio kuma-television. Waba nomthetho wokuthi i-Africa ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe la ingabantu abasayinayo kulezo ze-Africa ayenzanga. Ikanti-ke i-world okuthiwa ngomhlaba wonke i-digitalization-ke lo nyaka ekupheleni kwa-May kumele wonke amazwe se-digitalizile. Senzeke imisakazo yaba yilokho okusha okungaphezulu ukuthi kucace nakubani olaleleyo loba kulaleyo Studio 7 nalelobani kube ngokucacileyo. Kodwa kahlesi-ke thina ngapha umsakazo lazi ngowodwa i-ZBC isebenzisa lokho kuthiwa i-analog.
Manje njengoba isikhathi sokubana kuguqulwe kusuka ku-analog kusiya ku-digitalization sesisiyafika, ubona ungani kwini okuzayenzakala?
Ngomthetho kumele ukuthi vele ihliye esulu ingabalwa-ke ukuthi i-ZBC inanzwe kumbe sithi recognize inanzwe njengomsakazi njengomsakazo onazwayo-ke emhlabeni wonke jikelele. Kumele-ke i-ZBC ngomthetho ihlivale ingasasebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi akusezokwenzala kanjalo. Umthetho lo omutsha bakhuluma bodwa ama-ministers bona abakabayi bakhokhele bathi hhayi kusiyachaya ku-May umnyaka ozayo lokho okufuneka ngomhlaba wonke sebe sikwenzile. Kodwa-ke lezi-ke into abazisayinelayo esithi bakubhalela naphansi bavumelana bengamazwe omhlaba ukuthi kwenzakale kukhanye ngani lapha kusoze kwenzakale. Angithembi ukuthi ngesikhathana esiseleso sele inyangana ezilutshwana ukuthi bazenelisa yini ukuthi bafikele kodwa i-digitalization. Uyakwazi ukuya bungasekho emthethweni minxa ifika lokhu esingangenanga khonapho.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo kulezibonelo na ezikhomba ukubana sebeqalisile ukuyenza i-digitalization yakhona?
Hayi, ngitsho iqiniso elihle asazi lokhu esizwa amagabha aphuma khonapha emsakazweni lodwa i-ZBC akula nto-ke ezwakalayo. La amanye ama-radio abafaka bathi ngama-independent yiwa ngani ananza lesi sifinqo esenziwayo. Kodwa-ke hhayi kwe-ZBC kakula asiboni lutho, akula zibonakaliso ezikhona, akula nto ethinti asiboni abantu begebha, asiboni abantu besenzana ukuzidwele kuthe zwi.
Lo mnumzana Ezra Chisa Spanda wakwaba umsakazi olodumo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo utshela intatheli izindaba ukuthi eliZimbabwe lile themba lokuthi lizenelisa ukufinyelela ilanga lokugcina ukusebenzisa uhlobo lokusakaza lwe-analog. Imizamo yokukhuluma lo Moyo lamuhla iyehlule.
Izakhamizi zeGweru ezedlula amakhulu amane zitshengisele lamhlanje emgwaqweni zisola umansipala walelo dolobho zisithi ukhanya engelandaba lokulungisisa inhlupho uZulu abhekane lazo. Abantu laba bebethwele amabhakane behlabela njalo bafole besuka e-Ascot Clubhouse baya emahofisini amakhulu ekhansili aweMutapa lapho abafike babuthana khona. Amabhakane abo ebebhalwe imbiko esola ukungethembeki i-corruption abathi sokubhahile phakathi kweziphathamandla zekhansili. Izakhamizi zeGweru zisola njalo ikhansili ngokufuna ukuzikhwezela imithelo ngesilinganiso esedlula amachumi amathathu ekhulwini i-35%.
Ukuhlaziya okwenzakala emhlanganweni womanyano we-African Union osaqhubeka e-Addis Ababa, Ethiopia. Sixoxa lonkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edalele ephalamende endaweni lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF. Siqale ngokubuza umnumzana Ngwenya ukuthi umanyano lo ulamandla na awukulungisa ukuhlupha emazweni akulumanyano ogoqela imikhuhlane efana le-Ebola, udaba lwabahlamuki kanye leziphathelane lokunanzwa kwamalungelo abesifazana.
Singakhangela e-Afrika lapha ukubambana kwamazwe kusuka kube nzima. Sezwa-ke umongameli welizwe uPresident Mugabe ecasisa isikhathi esedluleyo lapho esithi yena akhona amanye amazwe angakatholi ukukhululeka. Yonke into abangabe befuna ukuyenza qala bayebuza kulabo ababakhokhelayo. Akhona amazwe aphansi ikakhulu aphansi kweFrance khona ngale ikakhulu entshonalanga e-West Africa lase-Central Africa. Yikho lapho esibona khona kule nkinga kakhulu ukuthi lanxa lingaze livumelane liphumele ezinqumo kusuka kube nzima ubana sigcwalisise enxa yokuthi abanye abantu inkululeko yabo ngeyokukhuluma nje kuphela. Ngakho-ke kusuka kube nzima ukuthi lokhu kwenzakale. Njalo singakhangela kwamanye amazwe kuvele kulokulwisana kulobudlwangudlwango ukuthi khona ukulondolozwa kwezinqumo kanye-ke lokulondolozwa kwamalungelo ikakhulu okwabesifazana kusuka kube nzima. Lokhu njalo kwengezwa ngenxa yokuthi akhona amanye amasiko kanye lokholo oluvele elungahloniphi amalungelo abomama kumbe amalungelo abesifazane.
Nkosazana Khumalo, umanyano lo ungaletha yini umahluko kumazwe akuzwekazi le-Afrika?
Umahluko ukuthi ubuye ungabuya udubo silalo njengo-Afrika yikuthi into esiyifunayo siyayazi, okusehlulayo yikuthi sikwenze. I-Afrika ngendlela anothe ngayo ngasikhuluma namhlanje sikhomba ngowaphakathi yibo naye kulamasiko. Kodwa mina sibekwazi ukuthi umlimi uSomandla wathi senze umhlaba lo kazange achiye nethi yini okuza kwenza sibuza ukuthi ngalokhu kukhona ngalokhu kuright. Ngizakunika umzekeliso. Kufana lokuthi umuntu uyabe hlezi endlini. Uma endlini lapho hlezi khona ungakorobhi, uthanyele, ukhiphe idodi, kuzahlala kungcolile. Kungafika omunye umuntu ovele engafuni idoti uzangena akhiphe idoti leyo usemuvi. Okusehlulayo yikuthi singamagovu sizikhangela thina njengoThabita awusakhangeli uZulu akuthume ukuthi uyemela ukwenzela ukuthi inhlala yakhe ibenhle.
Siyananzelela ukuthi uMongameli Mgabe ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sokukhokhela lumanyano.
Thina sikubona kuyinto ezakuba ngoba okwakhathesi elizweni laseZimbabwe sidla imbuya ngoluthi umangoye uselala ezi. So umongameli onjalo ongelankinga yabantu abakhokhelayo abadubekayo abantwana bezikolo sebephumile emayunivesithi sebepasile sebengena emgwaqweni sebethengisa ama-juice card okuzamenza ukuthi ancedise u-Afrika yena owakhe umuzi kulobunzima obungaka. Yini sifuna umongameli inkokheli eyaziyo ukuqakatheka kwelungelo lukazulu lelikaluntu.
Sokuke kwaba lokuchothoza obuningi, abanye besithi hayi ngeminyaka yakhe kafanelanga, abanye besithi hayi kulokwephula kwelungelo loluntu, abanye njalo besithi kulungile nxa ikhethwe ngabantu.
Singakhangela izinqumo kumbe imithetho e-AU akula lapho okulotshwe khona ukubana ule kudaka le engafanelanga ukubana kukhokhele khona umuntu. Kodwa esikwaziyo no obe ngumsekeli ekamgcini sihlalo nguye othatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo umnyaka olandelayo njengalokhu esikubona kumongameli welizwe uPresident Mgabe. Khathesi sikhuluma kanje kusasa nguye esimkhangelele ukubana athathe lesi sikhundla. Abantu abakhuluma imbono yabo bahlala bekhona njalo bazahlala bekhona. Kodwa into eqakathekileyo, into ejabulisayo ngeyokuthi isikhundla lesi sizathathwa ngumuntu olokukhalipha, ngumuntu okwaziyo akwenzayo ikakhulu. Singakhangela kwele Afrika lapho ukubana kulokulwisana kulokungazwani phakathi kwethu kuyikubangela kwesitha esingena phakathi kwethu ikakhulu emazweni. Ngakhangela into zokulwisana kubo Nigeria, kubo Boko Haram ngakhona ngale lakubo DRC uqozela okukhona. Umkhokheli onjengoPresident Mgabe ekhuluma isikhathi esiningi esithi kumele kuhlonitshwe intando kaZulu nguye umkhokheli ofanele olungi ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi yena ngumuntu ozinikelayo ukulwisana lobunzima obungabe bukhona e-Afrika. Sikhuluma kanje kulo bunzima obe-ebhola.
Elakho elokugcina-ke Nkosazana Khumalo, uyavumelana lamazwi kaMnumzana Ngwenya?
Hayi, mina kangivumelani lamazwi ngokuthi sikhuluma kathi sokunje kulamakhampani amabili okuthiwe enze umsebenzi omuhle njalo kuyenza imali. Amakhampani lawo amakampani abomakhalekhukhwini lenkampani yethengisa utshwala. Ukuthi ilizwe lethu owethu umsebenzi usuyikuthi sidlale ngomakhala
ekukweni makukweni njalo dakwe kukanti ke kumele kuvula amankampani ukwenzela ukuthi abantwana bayisebenza namhlanje abantwana baphumile ema-university almost 18,000 basebesemgwaqweni akula nto abazayenza akula msebenzi uzatshintsha i-Afrika njani ezehluleka ukuthi ntshi iZimbabwe siphele zimala ngawumongameli esithi khona uyazi ukuthi abantu bakhe baphakathi kodubo imisebenzi iyavuka akula msebenzi ovukayo okuvukayo ngezenkonzi amankampani wonke ayesenza ingubo esenza izigqoko zenzani namhlanje ngahamba sokukonzi
leyo bekuyingxoxo phakathi kankosi.